sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu besazi ukukhazo before elections. So kuthi after that kuba umuntu ngakho continue ngamapolitics akhe, abantu bazaqhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Chamisa wethule amazwi la namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. UChamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
UChamisa uthe kulobandlululo olumangalisayo eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaTshobana abalezikhundla ezingathola utho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uzakumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
There are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuza lungisa ukuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uzakwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabele land. This young leader is going to move Matabele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo ozakwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe etsholotsho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, you know, anywhere in barracks, I'm a soldier, I'm a ngena mvana. Angazukuthi konapho abantu babulawayo uthini. Angizuthini.
Omunye wabahambe emhlawuneni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawaba kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana Promise Mkhonazi okubandla le-TPC laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashe ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla le-ZANU-PF namhla beliqhuba imihlangano ye-TNA ezindlini zabantu njalo likhangelele ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezijiyeneyo umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo esabelo sema-TNA North uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwa ingavotelwa mhla ka-23 Ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli madraba kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ke ku-unit 7 and 8 kuqatshwa abantwana abaningi kakhulu ade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangali kulabantwana abaningi abaqhatshiweyo kuma-mine ematinothi sesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqatshwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kulama companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi lokho obulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqasha ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakwe continua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela nangakwa amakhansila labafisa ukungena udalela eParliamente bekubandla leZANU-PF
kunengi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamcampaign uyakwazi ukuthi izinto ezinenga abantu abethenga ama groceries out of the country but kathesa ama groceries 90% of ama groceries ama basic commodities ungayenziwa khona pelizweni ukuthi umuntu abe sekwezi iphosha lezokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi besamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalithumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-Triple C lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolo imelo yeshito 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda
uZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee
uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguquni leyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotisa amapolisa liwavotisa ama-polling agents etshengekho
wakambona ulogen yabona kwa-William Gay kumbe-Wilfred Gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhoroni kwamele it was easier to score than to miss wakhuta yikho kuzayenzwa kubaba uChamisa bamlotsha banuboni
bamlotsha
hayi uChamisa akakwenza ukuthi akute egolide uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzele okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uChamisa ekho sikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuya ngethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sesele lo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona ngabe angabale state power sizathola ziva ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
then i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest who are ready to come over sikhona uthi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi ukuthi senze njani ba right bahlale phansi ke kuphakama mamlotsho lika libona okunye ukuchene ukuthi kusebenza njani babugolithi
ngabe nguwe mamlotsho omayo uta ngoba upresident hayi lapho la kuza uthi hayi isembona siphatha uthi amhlabo uyafana
kubuza mphotela golithi wena thembu ukuthi ngemva kwaba uchamisa mamlotsho ukona vote uqinile golithi ungesabi ngitsho labantu bakho vele bavota beqinile ukuthi mamlotsho ukona
ah le 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 ikani ibhasi ke lama break ikhomba sesemehlile ikani ngenzi hlahla le
le ndala vele athi vele sizihlahleni sikhuluma nje golithi sizihlahleni ngenu le sithwale senzima ake lisho sikitshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe elene omamlotsho laba basiphathelene ke sibona ukuhlukahlukeneyo even if kusempini golide akula khona apho yabamaxhegu ukukhola apho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi this is a war and this is a generational war that we need to fight we need to win this for our children deserve a better future
uya ke Friday ihlale endaweni ehlala ngutshele kudle zigcwale I'm sure by the time ngiqeda nayo mhla ka 23 uzavotela uEdim nangagolele ezampini vanu bonke
umama engavuka laphalele khona golide ame ngenyawo ukuma sewangikhangethi unonhlanhlwezani sengivotela uED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile owalahla ngesikhathi segugrawundi lokho esimfuna lakhathiya sithambo lakhe siyalifuna silingcwabe njengemuli you cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngoED akubuye ukhathazile lapha bekwe
lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla lesicc lo mnumzana Joseph Juma akudale lezano PF Central Committee Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthushisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020 abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo eHawaii kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lejumi 114 umongameli Joseph Biden ukhangelwe ukuthi uzakwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane sikesizwe ezamasiko
senganamasiko
wenziwe mandla
kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kamajobana
wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaseNdebele kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisizwele njengoba akukhonale kutshana lami ngiyisiphasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi selukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwabavalekela nake banazelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo
kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha kwabanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo yabo nolimi lwabo ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuseleli lo lokuhipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawajilwayo ama akhona yiso isintu yiso isindebele yibo ubundebele ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali abantu ukuthi liziqheza lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele kukhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhlabe silo mnumzana Phathisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo.
Wo manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukame lenkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukame lenkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2. Kufundeka kanje verse 1. Wase kukhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile iyakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemchashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa u-2 lo-2 kuyaphumana. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona bana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisikho ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthi nasizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo lendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze kwazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Oh, lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathini lakusasa kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni phuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele eBotswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile okungasaselanga suku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane esasela amalungelo amaningi okwenza izinto, yitho kumele sisume ngokuningi, siphakameni ngokuningi bafowethu kobhuti wami labo sisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sise sikwezinye indawo asikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelele bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo uHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sikwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethelezi ndawo yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu leNdizwe linqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leNdizwe lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosoli lemiklomelo engamachumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elichumi lathuba munemunye ukuthi elihlezi endaweni yesibili elengeze Platinum Stars lona lemiklomelo engamachumi amathathu lesithupha 36. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngelemanyika Diamonds ngaseGibo. Iqembu leSheshamu litshaywe nge-2 kanye ngeleDynamos ngaseBarber Bata ukuthi iqembu leWange linqobele iyada nge-3-1 ngaseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elibela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano weFIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia laseNew Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uMapleni Nyathi owadlalela amaqembu abalisa eLebulawa Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Nyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazibukela, ngabukela khona abafana lapho endlala khona i-East Rovers lapho. Lave mvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amanga mabi yabe qamba amanga, hayi ibhora kayisaqina ngabakithi. sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale udlala ibhola emchede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ndlala unumber 11. Ngi unumber 11 lapha ngaqhubha sibili. Kungayisiki ukuthi vele ngandihlanga ngenxele hayi. Kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi. Abacina ngitshintsha ngena futhi ngangena ku-10. U-10 lo wacina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona. Kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wenilanga kusase libhulayo Kelly. Ngadlala sawina. Ngikodwa mina nifegedi.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze bangithathe babe ndilande emsebenzini. Ithi nxa nisemsebenzini zabona bona beSaints, bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenza eRedditor Nkini. Babe ndilanda khona ngali. Owayendithatha kuqala ngoseni egedini ahlange ngihluthu namfake emoteni. Hambelanga. Ah, kwaya, ngacina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United. Kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo. Kodwa kungasubandlululo kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobano yilokhu, kulobano yilokhu. Hayi, lami ngacina ngingasaphathekanga kuhle, ngingasadlali ngikhululekile. Hayi, sehluka nale Zimbabwe Saints. Yoro ngase ngithathwa ngu-Silas Ndlovu ngangena kwa-Highlander. Hayi, ngaqhuba sibili kwa-Highlander sidlala la kwafowethu lawa sebasithiyayo geritaka sesilobo lawo madudu ayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ungabe emnyama
Mina kuno bomumam mina
ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakoBulawayo uCalvin Hliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanyaka oBulawayo asichasileyo kumcimbilwane hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu. So hayi umfo kaNhliziyo sananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha koBulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzelwe yena umculo azange akasebenzele umuntu. So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiye wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza. So uzananzela futhi ukuthi iflag lakoBulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham. Hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule. So ngomunye umculo wakoBulawayo odlala ichaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ngengoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Is a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani. Yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest. Wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo. So hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba.
Efadani ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billion.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
Put tap pitch in the conversations I'm having with God daily. You'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, again, for one demand, this is not going to be able to do it. I'm trying to do this. I'm going 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 to do this. Kumele angene esikhundleni sikamongameli kodwa ibandlalezana uPFLT abaningi bafisa ukuvotela umnumzana uMasomnangagwa sikhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngomthambo osithembayo uGibbs Sithube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.